Namhlanje wesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Loveness Wesa umculi njalo wenhlelo zezwekazi le-Africa umhlanganiso ye-Love Peace Harmony usichasisela ngohlelo aluqhubayo
mhlaka 21 September nge-Monday sizabe sinomdlalo sicelebrate i-World Peace Day. I-Love Peace Harmony incedisa nje is a non-profit organization. So incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now. Uncedo olufunakalayo ngolo amanzi. Bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi. Ama wells, ama borehole. So I love peace harmony iyancedisa ukuthi sikwanise ku raise imali esizayihambisa ekhaya. Sizaqala ngeweli yokuqala izabe ise Bait Bridge esigabeni between Bait Bridge le Gwanda. I think isi under Gwanda now. Indawo le ithwa idendele omareka omakhelwane abahlala khona sebe sikhamanzi very far emzingwani kukhatshana kakhulu iningi labo sebeze behlala khona lelinyamazana zabo sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo abasahlala ezindlini sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise inkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha
likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini yizizalwane zalapha eMelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe
umbuthano wethu umhlaka September 21st open ngomuntu wonke anyone umuntu wonke uinvitiwe la umdlalo lo free akubhadalwa and kuzabe kulama artists eZimbabwe as a performer lami lo mntana siza performer siza gida sihlabele kube mnandi sibili so sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland la konke nje around iZimbabwe yonke eli diaspora ukuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedisa abantu benu ekhaya iwell lay sizayenza eyokuqala izaba seBait Bridge esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo tuzele makhokhova laphana kumbe sidinge njalo linyi lokichi lapho kungaba khona lamanzi ukuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabhadali singa raise imali sicabangela at least $10,000 or more ingaba yi 20 or more that's even better siyakwanisa ukwenza i borehole A1 esingakwanisa ukuthi si maintain sihlale i provider inika abantu amanzi nxa usazi omunye umuntu nje oyi 1 kumbe ngabe se UK ngabe se America ngabe se Europe somewhere kumbe se South Africa uloku umsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i 50 cents loba i dollar thina siyilapha nje singumlomo wenu singamehlo enu sizindlebe zenu singapha emazweni so siyatshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi cele lathi kungapha ebanganini bethu base America la ngapi ngapi
buyini okwenze lakhetha indawo leyi eBait Bridge njalo lisuka khona yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede
okwenze sakhetha iBait Bridge ukuthi mina Loveness wesa ngikhulele eBait Bridge between eGwanda leBait Bridge eDendele so ngikhule ngale labo gogo amanzi ayevele ehlupha so ngithe ngo 2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu futhi sithuthukise indawo yakithi siyenza amanzi sihlanyela izihlahla senza ama projects but angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa lami ngangilokwami kwakungibambile e-America ngapha impilo kayichiphanga you know emadorobheni siyakubona amapikitsha atshengisa hhayi abantu balayinile amanzi kuyakhathaza kakhulu thina ngakithi endlini yangithi sile borehole ngathenga indlu ele borehole so umama la uyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina labo bezothotha amanzi ngitshela umama ngithi hayi mama lingababhadalisi unkulunkulu uzalinceda lani banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami so ngiyahamba ngicele labantu ebantwini bakithi ncedisani bantikithi ncedisani so kuyabe love peace and harmony basebenzisa ayisukuzwile loveness sizayincedisa abantu bakini sidinga abantu abazancedisa kuma projects amaningi ayenziwayo ekhaya ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziyangaphi kazi ngene esikhwameni sika loveness singelina lizaba yini likwazi ukuthi imali le inga ehambe ngapi yagepa ngapi kwafunwani konke lokho siyalicela siyalidinga ukuthi ngena nini libe ku committee yama projects lawa esiwayenza. Ngingabe ngiqalile something but asikho kwami ngokwabantu bakithi ekhaya, ngokwenu, ngokwethu sonke. Imali leyo yabisele sihle singene eBulawayo siqalise imigodi elandelayo. Ngizwe kuthiwa kule migodi yagejwayo amabhoholi lawa kala maphathi okuthi amanzi aphambi. So sizazama ukuncedisa silandelele lathi labe city councils lokithi ngalogi one at a time. That's the strategy. Sincedisa ilokithi ngelokithi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Loveness Wesa, umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika kunhlanganiso ye-Love Peace Harmony. Yona athi itholakala ebulenjini ku-www.